Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi tatu mshaka 13 kumfumfu 2021 ikama ngontunga milinku mo nazi ezi hamba pambili kupupe abantu abavili nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abalikhulu elilamatshumi amane lanye 141 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,570. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanye 11,098. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,645 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,016. Umholi weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lodlakela njalo ekele ukusebenzisa amapolisa ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Uchamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF eMasingo ngomvulo la izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi abasekeli beZANU-PF laba batshaye amafasitela ezimota zamalunga alo ebehamba loChamisa kutange njalo izolo. Yena uChamisa ohlukunyezwe ngabasekeli beZANU-PF abamhanqe bazama ukumenqabela ukuhlangana lamalunga ebandla lakhe eChiretsi. Leli bandla lithi amalunga alo aphange amhlenga uChamisa njalo kalimalanga. UChamisa uthi loba iZANU-PF ingaze yenzeni ayisoze imenqabele ukuqhuba inhlelo zakhe zokuletha utshintsho eZimbabwe. Usikomitshi weZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uChamisa uhlaselwe ngabasekeli beZANU-PF ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Kodwa ngakolunye uhlangothi uChinamasa uthe abeMDC Alliance yibo abenze loludlakela ngenjongo yokungcolisa igama leZANU-PF pambilini kuhambo lwesithunywa seUnited Nations. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Into eyenzakalayo ukuthi abantu beZANU-PF bathuke kakhulu ngohlelo esilalo njengeMovement for Democratic Change ethungamelwa nguPresident Advocate Nelson Chamisa lapho ke sikhamba kuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe sikhangela kuhlangana lamavenda lamateacher lamapolisa labantu bonke abachiyeneyo ke esibathi bona yibo abayi part of iprogram yethu yomanyano esithi Citizens Convergence for Change ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kulise isimo esikhona elizweni isimo esi-affecta umkhono isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele so izanu PF itumeke abatsha labomama ukuthi besimise ukuhambe ngethu but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu
ilunga lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uchamisa nguye ohlokoze abasekeli bezanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni
abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba addressa kathesi ngikhuluma lawe nje sisuke emenezi qeda uku-addressa ke ama-stakeholders achiyeneyo labo asobantu bezanu PF endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu bezanu kumbe sifuna ukuthi abantu bezanu sifingelani labo noma besincede ngeelilo thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko njalo silabantu esilungise labo ukubana behlangane labo abantu bezanu bebabetshele ukuthi ayisizahlangana lama-structure eparty ngesikhathi esinje yikho kwenza ukuthi bebamba amavenyu ethu beyenza umsindo yikho lapho esihlangana khona labanye ke abangasiwo beparty uyananzelela ukuthi ihlelo lolu hamba kuhle ngenxa yokuthi izanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani sisuka ngaphi sisiya ngaphi abantu bethu lalapho esilanda kuzobabona abahlanganisela osabhuku lezinduna sihlangana labo njengokuhlela kwethu
Uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo ludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe.
Thina mfowethu asobantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe la into esiyitholayo. Senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu. Izisebenzi ukuselakala kwemali zezikufisi ukusela kwamali emabhenki ukuselakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele akula nto esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sikhambise phambili ilizwe lethu Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzana ukuthi nxa singayenza inhlelo zethu beqalisa umsindo bese bekhuluma ukuthi hhayi laba yibo abantu abayenza ukuthi bengcolise ilizwe indaba yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemikhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo thina silamalungelo ethu ahlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove abathi i-freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane i-freedom of assembly nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa uPatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bahlangana so kuyinkinga ngapi nxa thina kufanele sihlangane njenge-movement for democratic change alliance ethungamelwa ngu-advocate nesenjamisa
umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC alliance sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma
into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhoda ngelizwe lonke leli uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo waze wafika lasematopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe iTombstone and Velling nomunye wabasekeli bakhe akulanto olenzekeleyo kazange atshaywe kakuzange kube nomsindo wazibuyelela ubuyile futhi endaweni eziningi kwele Zimbabwe lapha ehamba ngendaba ezishiyeneyo akulanto olenzekeleyo nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekeli ezibuyayo abavela e-United Nations ama-rubber tour bezokhala ngendaba yama-sanction so kusenzakalacabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenzakele ngempela kumbe yinto eqoqiweyo loku esikuthi ngesingizi stage managed ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle ilizwe elithenda ukudlangudlangu na So konke lokho sikuchiyela ebantwini bana asikukhangeleni sikubheke sibone kanti sivela ngapi siya ngapi.
IMDC ithi kusobala ukuthi ilapha selilungiselela udlakela liqoqa ukuchaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa utshengisele ubana indoda efuna ukuthula, indoda efuna umanyano, nango evumele ubana abantu bonke ababuye behlale phansi sikhulumisane. Kubunjwa lokho kuthiwa yi-Pollard, noma bengekho ochamisa noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke. Ubona even yena uchamisa enjana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulumisane, kuboniswane ubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe sisiya phambili. So lokhu ozokhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela. Si kambenile ngemva kokubana singena ekhethweni ka 2018, asilubona ngodlakela lolo, sibona abantu bebambisana, sikambena sonke wonke umuntu elilungelo lokubana akhankasi ngendlela ayifunayo. Pho ke kuyini osokuthi kona namhlanje sokubona ngananganta iZANU-PF isifuna ukubana kube lodlakela, kube lokungazwanani na? Loko kutshengisa ubana ngabantu asebephelelwe ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF ile iqhola phambili senza izinto ezizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esenzakala kathesi ngale i-dispensation engenileyo esithi i-Second Republic, ukubana asiqhubeleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructural development lokunye okushiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna ubana izinto zihambe. Laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ziyaphambili indwendwe emabhanga kanye lasendaweni ezitholakala imali yakwamanye amazwe, lapho abantu abavunyelwa khona ukuthenga idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesomkambo wensitha. Abantu bakhala ngokuthi batshelwa ukuba kumele baqale bavule ama-accounts ebhanga eliyabe lithengisa limali, babe sebethengiselwa i-$50 kuphela ngeviki. Ingcweti kwezenotho umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lokuthengisela abantu imali yakwamanye amazwe ngesilinganiso esiphansi lolu alusoze luphathise umnotho welizwe.
Okwakuqala nje msakazi ukuthi bayenze lokuthiwa bayabelana i-foreign currency kuyinto engeke isebenze, ngoba indleko zabantu azifani. Nxa bethe abantu bafane bathenge $50 ngeviki, abantu indleko zabo zishiyene, abanye bafuna imali edlula leyo abayinikeza. Lokhu kwenza ukuthi kwezomnotho kusilele, ngoba asithi ungusomabhizinisi ufuna $100 kodwa ufanele uthenge $50 kuphela, enye $50 uzayithola. Yikho lokho kubangela ukuthi kuzalwe lokho esingathi thina yi-black market, ukwenza ukuthi abantu bahambe bayothenga kulabo abathengisa imali, or abanye abathenga bebeka imali besenzela ukuthi kusasa bayithengise isisezingeni eliphezulu. So lokho ukuthi wena kuyabelwa $50 umuntu ngamunye ngamunye akungeke kwasebenza. Kusetshenziswa kakhulu kulamazwe ababe besebenzisa lokhu esingathi thina umbono we-communism. Siyazi-ke kuyehlula-ke ukuthi kube njalo, kusebenzeke kahle xa usebenza ngaleyo ndlela.
Bakhona abafana nomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube abathi konke kuhamba kuhle kwezenotho yelizwe, njalo sokulaloko kuthiwa isurplus imali esalayo phandle kwendleko zikahulumeni. Ungasela ukuthi wena ukubona kuliqiniso into.
Okwesibili engakusho ukuthi kungabekwa imali ukuthi umuntu ufanele athenge imali enganani. Umuntu athenge imali ayifunayo kusiya ngendleko zakhe, kusiya ngokuthi ufuna ukuyathenga ini ngaphandle kwelizwe. Lokho kuzenza ukuthi intengo yemali ibe sesibangeni leso esiyiso esiqondileyo, nothi leyo abayithengisa ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Umthuli, into ayisho into nje engaqondile ngoba okubangela ukuthi imali igcina isithengiswa esitradeni kungela mpahla ezithengiswayo kungenxa yokuthi izinto azihambi kahle elizweni. Impahla zelizwe yizo ezenza intengo yemali ibe yikho lokho eyikho khona. Nxa izinto zingahambi kahle, nxa kungela mpahla eziningi ezithengiswayo ziphuma elizweni zisiya kwamanye amazwe kumbeni kungela zivakashi ezivela kwamanye amazwe zibuya ziphethe imali yakwamanye amazwe zingena elizweni, lokhu kwenza ukuthi intengo yemali yakwamanye amazwe ibukele phezulu, iye phezulu. Into ekhulunywa ngumthuli athi yena kune surplus, lokathi surplus yena ubala lezo mali abazikhwabanisayo bezifihla besenzela ukuthi ba-report ukuthi khona kule surplus, kanti kulezinto eziningi uhulumende afana azenze ngaleyo mali ezingayenzakali.
Umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi kulamasoja abanjwe ngamandla ukuthi alolongwe kakutsha ngemva kokukhonona ngeholo eliphansi. Isayithi yona ithi owake wamela inkayisawu theatre lephalamende njalo elilunga le-MDC umnumzana Abednego Bhebhe ulaliswe esibhedlela seMatadei koBulawayo ngemva kokulimalela engozini yemota emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBait Bridge ngesonto. Izihlobo zakhe ezimbili lazo zilaliswe esibhedlela. I-Chronicle ithi isibhedlela sempilo sesisungule uhlelo lokuxotsha abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli bakastudio 7 labasakazi kustudio 7? Ngiyabingelela ngalekuseni enhle. Sibonga umsebenzi owenziwa yimthakazi Republic Party, umsebenzi wokukhulula abantu beMathebeleland ngokunikeka kubuyisela isithunzi ebantwini beMathebeleland le-Midlands. Abantu bakithi bebengasela zithunzi, bebengasela nhlonipho, bengasahlonitshwa. Kodwa siyawubonga umsebenzi owenziwa yimthakazi Republic Party, sithi awuqhubekele phambili, abantu bonke bayithole inkululeko, abantu bonke bawuthole umlayezo, bazithole bengabantu ebantwini, bazithole bengabantu abalelungelo lokuphila, abalelungelo lokuphumelela, ngoba bebengatholi imisebenzi, bengaqakathekiswa ezifo abantu bemathebeleleni zabalungelo lokuphumelela. Siyawubonga umsebenzi omkhulu owenziwe ngumqondisi le-MRP.
Salbona ba sagas nabalaleli beStudio 7. Le ndoda ekhulumayo iseJohannesburg ekhaya waseLupane eJabiwa eGasekana. Ibalaleli beStudio 7 hayi izivile manje iMDC the way ebeke ngakhona ithona ayixabane nama opposition party. Kuyinto enhle ebukekayo ezwakalayo. Manje sesifuna ukuzwa nawo amanye ama opposition party ukuthi wona athini. Lokho okushwe iMDC kuguguzela ukuthula. Abanye ke abangasi MDC bona bathini ukuze bebone ngempela ukuze sibone ngempela ukuthi nabo baphuke phelele ekuthuleni.
bakhuphelele ukukhuzela udlame hayi ukuthi sithi ngama opposition nje kube kudlishwana kube kukhulunywa lokhu nalokhu singama opposition kube ukuthi sikhiphe le iparty ekhona iparty okuyiye ehlukumeza abantu iparty engakahlukumeza abantu abantu abangakayiboni ukuthi injani kodwa sokuyiwo amaphatha khona ahlukumeza kanaye akhuluma kanama akhulumana kabi abhekane kabi nje esihlangaleleni emphakathini why kungokuyinkinto kungakhishwa leyona le party ekhona ngoba yiyo vele ehlukumeza abantu ayi le nto eyenziwe MTC iyabungeka kakhulu
Zinjani, zinjani, balandeli be-Studio 7, labasakazi be-Studio 7. Ngithi ingani inkosi ingaligcina lonke ilenzele kahle. Ngibe sengisiya kubandla lemthwakazi ngisithi hayi siyalibona madoda silikhangele umsebenzi wenu liyawenza and silikhangele qondise uzimisele yenza lokho ozimisele khona uNkulunkulu ukhethile ukubana okwenze ngoba ngeqiniso ngeqiniso bathandekayo ayisikho ukuthi thina MDC Alliance siyayichothoza akunjalo but eqinisweni eground lapha asibaboni imthwakazi yasebenza bayabotshwa abantu bakomthwakazi bemela abantu bakomthwakazi ibe sengisiya kulowo babo othe umqondisi uyabandlulula abantu umqondisi akabandlulula abantu ungcono ubaba lo yena uyabona ukuthi umqondisi uyabandlulula abantu kodwa yena akaboni ukuthi thina siyabandlulula izwe lingaquma phakathi uma sifuna ukubana liqume phakathi ngokusukuma kwethu sihambe siyevuta loba ubaba uJoshua Nkomo wayengakhethi abantu siyakwazi wayengakhethi sibili ngeqiniso kodwa laye wayengakhethwanga kodwa ekugcineni kwagcina kwenzakaleni kuye iqiniso lihla silibekeni kube sobala ihlobo zenkosi mina vele ubandlululo ndibonile kusukusela ku-MDCT bengingilandelwe MDC mina ngilubonile ubandlululo MDC Alliance ngilubonile ubandlululo
Salbonani, salbonani wala lelwe Studio 7 lani baphathi bohlelo ojonga lo Ezra namhlanje ngingaphansi kwelanga kulele elimelane namateacher ngilusizi kakhulu mateacher ngikhala ngani mateacher ngidabukile ngani mateacher ngizwela ubuhlungu mateacher ngokuhluphekela ukwenzayo ngesikhathi sempi abanye benu babulawa livulwela ukuthi sifunde lalo wayephethwe lowo mbhobho wayefundiswe yini kodwa walihlamukile lanamhlanje ilizwe selithethwe selihlamukile njalo sokuthiwa lingabathengisi ngenxa yokuthi lifunelani imali liphunga uchathazwa nje ngilani madoda omkhuleko wenu uzafezwa kwelinye ilanga lami siliqembu lapha egoli elincedisa utitsha ekhaya esigabeni sakithi okwamanje sesiyakhe i-cottage sayiqeda sesingena kwesibili kuyukuzwelana lani matitsha angazi ukuthi Ezra ngingaxhumana lawe njani lathi usibeke emsakazweni siyakhankasa ebantwini abangaba losizo besincedise sakhelo otitsha wethu abalala ezilugwini zobothekwane kodwa bengababalisi sinjenje kuyibo kambe abantwabethu bazafundana angazi Ezra ngingaxhumana lawe njani inamba yami yiyo le ngisejohannesburg 0792307539
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amazwe athuthukileyo akumanyano we-G7 avumelene izolo ukuthi kumele adingele ele-Afghanistan imali yokuvuselela lelo lizwe kubike umsakazo we-Voice of America umsakazo munye uthi njalo ihofisi ye-United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isisole kakhulu indlela iziphepheli eziphathwa ngayo kwele Libya lisolo iza ngemva kokubulawa kweziphepheli ezinhlanu ngamapholisa akulelo lizwe singene kudaba lwemelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi liqhubeka lisehla inani lezizalwane zeMelika ezithi umongameli Joe Biden uqhuba kuhle umsebenzi. Umsakazo weVoice of America uthi uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo ngeviki edluleyo lukhomba ukuthi isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekhulwini 49.2% sithi uBiden uyehluleka umsebenzi. Abantu abayisilinganiso se 44.5% yibo abathi uBiden uqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Isikhulumeli sikahulumende kaBiden unkosikazi Jen Psaki utshele intatelizindaba ukuthi udaba lomkhuhlane we-COVID-19 yilo olulomthelela omubi olwenza abanye bangavumelani loBiden. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukuyehla kwama ratings okwakathesi is the mood in which people are feeling ngokuhanjiswa okwenza izinto ze-Afghanistan. So mbona ngangithiwa kule retribution ngoba abantu babezondile ukuthi umongameli welizwe waphonga ukukhipha abantu okungela plan. Okunye okwenzakalayo is around the world. Sibona ukuthi the United States here the global leader in a lot of economic, social, trade, lama facets amaningi. So, okwenzakala kwama world affairs, the current affairs, kuaffecta lawo ingqondo zabantu ukuthi bavote on how the president is doing. So, kathesi sibona United States le France azingenelani over the nuclear sub deal. Abayenza le Australia singakhangela futhi I Black Lives Matter layo izondile ngendaba zokuthi the police bill ayipasanga but the Asian bill passed within a month. Singahamba futhi kuma changes ayedingwa ngama progressive within the Democratic Party. Sibona labo bezondile bejika besithi I bill leli kumele lipaswe on Democratic fundamentals, and then sibone the other half of the Democratic Party ngantwa kulo donzelana ukuthi labo bathi kumele ba lower the final number njengo Senator Manchin lo Senator Sinema abe Arizona le West Virginia abahamba in cahoots lama Republicans. So sibone ukuthi izinto zonke lezi they are counting to the numbers of dissatisfaction as abantu beAmelika.
Abanye bathi nxa uBiden lama Democrats bengasabambanga saqina balakho ukunqotshwa kukhetho lwama midterms ngomnyaka ozayo. Ubona izala nkomoni khonapha.
Siyakwazi ukuthi things may change within a day. I-infrastructure bill laying abaswa, everything else changes. The mood in the country changes. So, ukuthi ama-Republicans azawina or azanqoba ngo-November 2022 is still a long way to go. Ngoba okwakathesi kumele sibone ukuthi i-bill leli abafuna ukulipasa lona for Build Back America le 3.5 trillion izapasa yini ngoba umongameli welizwe uBiden wathi yena whether it's 6 hours, 6 minutes, 6 months they are going to get it done.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseOhio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 izolo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. ingcweti wezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi untungamilinkomo.